Loku guvezwe iziphathamandla zenhlanganiso zababalisi eziyisifica munwe munye emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini enye yazo yeZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Encwadini yabo efundwe ngumgcini ncebo weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Ladistus Zunde, ababalisi bakubeke sobala ukuba nxa udaba lweholo lungasalungisiswanga ngokuphangisa vele kabalugqobi emsebenzini ngoba kunje lingeneli indleko yokugada ibhasi kulabo abafundisa khatshana lalapho abahlala khona. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, yona elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni, umnumzana Nation Mudzitirwa, ulandisa kabanzi ngokwethulwe emhlanganweni lentatheli zindaba.
Namhla kade sile press conference njengehlanganiso zonke ezimela ababalisi elizweni lonke leZimbabwe. Sivumelane ukuthi njoba uhulumende engafuni ukuholisa ababalisi imali enileyo ngedola leMelika, mhla ka 28 akula umbalisi uzabuyela emsebenzini or uzahamba emsebenzini ezikolweni. Sikhangele indaba yema examinations again ukuthi abantwana bayafuna isikhathi eside ukuthi ba prepare ama examinations awo. Idate elakhulunywayo nguhulumende ukuthi ama examination kumele abhalwe mhla ka 1 December kaliyenzi ngoba abantwana basemuva kade bengafundi for the past 6 months.
Umdzitirwa uthi kuvunyelenwe njalo njengenhlanganiso ukuba kumele luphathwe ngonanzelelo olukhulu udaba lokuvikeleka kwabo ku-COVID-19 besemsebenzini.
Uthi abantu ababalisi kumele batrenwe ngabantu abalelwazi lwe-COVID-19 bengakabuyeli emsebenzini. Kodwa indaba enkulu ishuke emasalalisi ukuthi asibuyeli emsebenzini mhla ka-28 September nxa uhulumende njoba loke eyala ukuholisa ababalisi i-$520 per month minimum salary.
Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag This Constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi njengabazali sokubadida ingqondo okwenzakalayo ngokuvulwa kwesikolo.
Sithithibele njengabazali, sithithilibele nje njengabantu abeZimbabwe. Lokhu uyaza akuzwisiseki ukuthi kambe into le isizayihambisa ndlela bani. Mina ma ngikhangela indaba leyo yokuvulwa kwesikolo, ngiyananzelela ukuthi abantwana abafundanga umnyaka wonke lo, ikakhulu abasemabhandleni abazange babe lethuba lokuthi bafunde through online learning, akula internet, kabala amafoni. Mina isimanga, okunye okuyimangalisa ukuthi khathi o-MP abamela laba bantu bengakhulumi indaba zona lezi khona ngale ngasephalamende.
Imizamo yokuzwa ukuthi abohlangothi lwezemfundo ye-primary le-secondary bona bathini ngalokho okuthiwo ngababalisi yehlule njengoba isiphathamandla ehlangothini lokukhulumisana lozulu olwe-public relations umnumzana Patrick Zumbo ubengadobhi ucingo lwakhe. Lalapho ethunyelwe umlayezo ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye-WhatsApp, akazange azihluphe ukuthi aphendule lanxa ubufakazi bebuveza ukuba ufundile. Ababalisi bathi bafuna umqhatshi akhulumisane labo ngokuzinikela okukhulu edabeni lokuvulwa kwezikolo, baphe umbono wabo njengohlangothi. Bathi kumele labo batholiswe imali ephiwa abakuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi sokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 yamadola yemelika angamachumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Besithi ngoba nxa izikolo zivulwa kuza kutsho ukuba labo bayingxenye yalabo abenza umsebenzi oqakathekileyo, ama-frontline workers, kungakho kumele bakuhlawulelwe lokho bayitholiswe leyo COVID allowance. Badinga njalo ukuholiswa amakhulu edlula amahlanu amadola emelika ngenyanga ngoba inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe ingathengi lutho. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ekhuluma esedale lephalamende wakubeka sobala ukuthi laloba ekhuphula iholo lezisebenzi zikahulumende kasoze yenelise ukulihlawulela ngedola lemelika ngoba engelalo. Bafuna njalo ukuba kubunjwe iqula eligoqela labo njengababalisi ele-Inclusive COVID-19 Task Force elizohlolisisa kabanzi ukuba izikolo zilungiselele okunganani kulolu hlangothi anduba zivulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.